lingalitshona na njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sikhuluma lesikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba eZimbabwe Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mogwele. Siyakubingelela njalo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti.
Yambuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kumalungelo abantu abaphila ngokuthengisa umzimba?
Singakutsho kulezi nsuku ukuthi lokho esabona kuthethelwana owachasiswayo yisisekelo sombuso welizwe owathi khona nxa kuyukuthi umuntu kumele abotshelwe ukuthengiswa umzimba, kumele kube lo muntu onguye omnika icazi oyi-complainant, njalo lowo complainant aye kuwumuntu othengiseleyo. So lokho esibona kwachasiswa lokho, sibona inani labo omama abathengisa umzimba lisiba lilutshwane edrobheni, lisiba lilitshwane edrobheni, and then sibona kodwa kusiba lokudlwangudlwangu okwengezelelekileyo kwathi omama athengisa umzimba ngabantu okuqathazela ukuthi yiba kumele ukuthi kube yiba abathengayo. Sisizwa njalo ukuthi amapholisa kawayenzi lutho, asengani ayebethisa ukumvikela lapho mala ngoba athi khona anti lithi lavumelwa ngumthetho wenzeleni. So inani labantu abadlwangulwayo, abantu abatshayayo, abatshontshelwayo elithiya lihlanda, abantu bangaze bayamangala bafika batshela emapholiseni ukuthi anti yikho likufunayo ezitaladeni. Sikhuluma kunje ngomnyaka ophelileyo, ngisukisela nje ukuthi bangasokucina somnyaka sibeke abangu-4 amankazanyana amncane aphila ngokuthengisa umzimba. Bonke bebhodwa, bekhanyiwe, bevundwewe, benqunu bebhodwa ezindaweni ezithiyeneyo kobulawayo khonapho.
Manje njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sikwenzileyo thina ekupheleni komnyaka sithatha khona amathuba omkhankaso lo wobukhona okuthiwa yi-ICASA. Sisuke sayenza umkhankaso omkhulu esasithi khona i-Campaign Against Violence Against Sex Workers. Sikwenzile lokho, sizama ukubulisa nokubonisa abantu ukuthi kudlwangudlwangu lobo nokuhlukumezwa kwama-sex workers kube yimpambaniso yamalungelo abantu. Kwasekusithi lamhla ka-17 December okuyilanga okuthakazelelwa khona international day against violence against sex workers, savama thina lapho kobulawa ukuthi siyesela imvumo yokuthi kulabomama abathengisa umzimba abadlula 300 abafuna ukuthi bamathe kungenamsindo esikuthi ngesingethiful march, bebonisa ukuthi kabafuni njalo kabathakazeleli le-violence aba-expose kuyo. Kodwa-ke amapholisa agalelinye wadi athi abavunyelwa ukuthi bamathe labo mama. Sathi sibuze isizathu, kwasekuthiwa ngenxa yokuthi umama unkosikazi kamongameli wathi yena isihule kumbe ukuthengisa umzimba kakuvunyelwa eZimbabwe, ngakho kabangeke asibuyiphe ivumo yokumatha. Sazama-ke la magqwetha ukuthi sibonisane ukuthi okusekela kumbe okusikhokhela elizweni yimithetho yelizwe, hhayi imibono yabantu nje abaphila eZimbabwe. Lokho kwakukhulunywa ngumama, sakubona kungumbono wakhe njalo ilungelo la futhi akutho lokho, kodwa kwakungayishiyo umthetho welizwe ngoba umthetho ubhaliwe phansi njalo uyachathiseka lula. Kodwa imizamo yethu yonke leyo esaze ayiphumeleli. Sikhangelele-ke ukuthi evikini yona leyo kusiya mhla ka-8 March okulilanga ukuthiwa International Women's Day, sikhankase njalo sikhuluma ngayo nale ndawo yokuhlukunyezwa kwamama okuthengisa umzimba.
Hayi bakithi, isikhathiso esingasavumi, kodwa sizaqhubeka ngale ingxoxo ngeviki ezayo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Ebesikhuluma laye, esizakhuluma laye njalo nguMojalifa Mogwele owenhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center ebona ngelungelo labaphila ngokuthengisa umzimba. Igama lami nguChris Gande, lilale.